Soku izika atisendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibongeke uJonga Khandemiri obesiphakulele indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 29 kuMbimbitho 2023 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Amazwi la umnangagwa uwatsho ePaula okusemthethweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze abamabandla ezokholo ukuthi angavumi ukusetshenziswa ngamazwe entshonalanga ukuphambanisa uhulumende owakhethwa ngabantu. Bayasisola abantu abaningi isikhulumeli sikamongameli weZimbabwe umnumzana George Charamba owethusele intatheli zindaba ngokuzivalela ejele. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kohambo lwakhe kuzwekazi le-Africa uthi eleMelika lihlela ukuthuthukisa abesifazane abaqhuba amabhizimusi kuleli zwekazi phansi kohlelo lwebhiliyoni eyodwa yamadola $1 billion. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abantu abaningi bayasisola isikhulumeli sikamongameli welizwe umnumzana George Charamba owethusela intatheli zindaba ngokuzivalela ejele. UCharamba uthi kazichiyane lokubhala ngophenyo lwenkohlakalo emsebenzini wokuthenga lokuthengiswa kwamatshe aligugu awegolide olusemfanekisweni owedocumentary owethulwa ngumsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iningi liveza ukukhathazeka okukhulu ngokwethuselwa okwenziwa intatheli zindaba nguCharamba. Omunye wabo ngumnumzana Njabulo Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum.
Kuyasimangalisa ukuthi khona kusekulabantu abahulumende abathusela intatheli zindaba ngemva kokuphuma akofanekiso weAl Jazeera ikhuluma ngothuthuva olukhona ezweni. Hayi, asikukhwabithi lokho, siyabaxwayisa ukuthi abachiye intatheli zindaba zisenza umsebenzi wabo. Umbukiso lo weAl Jazeera awukapheli, leli lihlandla lokuqala kusesele amathathu aseleyo abake bemebekele intatheli zindaba zisenza umsebenzi wabo.
Uncube ulandisa ngamanyathelo asebewathatha ukumela intatheli zindaba.
Sesihleli phansi saloba ugwalo statement sisora lokho okwenzakalayo, sitsho njalo ukuthi khona labo abalethusela intatheli zindaba abaphumele egcekeni besebenzisa amabizo abo bengasebenzisi amabizo angasiwabo indaba bezifihla nxa besitsho ukuthi intatheli zindaba zikamanga. Umfanekiso lo akukapheli ukuthi utshengiswe bona sebegijima sebesola intatheli zindaba.
Umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mupambi uthi lokhu osekusenzakala elizweni kulusizi.
Okusalayo ukuze lindaba iqondiswe kumbe ilungisiswe kumbe ibe lesingathi khona i-logical conclusion, kufuze abantu bavunyelwe ukuthi bakhulume, kufuze labo kufuze bedefende bekhululekile, hatshi lokho esesikuzwayo ukuthi kuthiwa khona hayi kulabanye abayithuselwayo ukuthi mhlawumbe bazanyamalala mhlawumbe sokufuze bebanjwe ngamandla ukuthi bengakhulumile indaba hayi lokho akuqondanga
ngokumqoka umphambi uthi yikuxoxisana ngokuvezwe yidocumentary ye-Al Jazeera hatshi ukwethuselana osekusenzakala
sithi abantu bengakhulumile ngakho imbona ngathi kuza khanya ngazathi mhlambe kulomangoyi esimcathisileyo laphayana kodwa ke hayi mibona ngathi inkundla ivulekile lapha ukuthi abantu bakhulume abantu baxoxisane abantu babona ukuthi mhlambe kuyini okufuna ukuqondiswa
enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe
ukuvimbela imisakazo labasakazi ukuthi bakhulume ukuthi baveze lokho okwenzakileyo lokho sikubona ku-Al Jazeera kusoze kwenze ukuthi iZimbabwe iphume phakathi kwenkingelazo sile nkohlakalo yenye enkulu okunye okumangalisayo edinga ukuthi lwiswe ngokuphangisa ngakho ke kulokuthi kuvinjwe abe amaphephandaba kumbe imisakazo ehlukahlukeneyo ukuthi ikhulume ngalokho okuvezwe ku-Al Jazeera uhulumende kumele alandelele labo abaqanjiweyo ukuthi babenza inkohlakalo
imizamo yokuthi uCharamba achasise akuchoyo ngalokhu kwethuselwa ibe liphutha njengoba ubengasabeli ucingo lwakhe njalo engaphenduli lemibuzo ayithunyelwe ngendlela ye text message ukwethuselwa kwentatheli izindaba lokhu kuza kungensuku zatywala umnumzana Jonathan Gandari wogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko etshele umhlangano obuqoqwe ngabenhlanganiso ye Media Alliance of Zimbabwe MAZ wokubonisana phezu kodaba lokuvikelwa kwentatheli izindaba ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo esithi uhulumende uyaluqakathekisa udaba lokuthi zisebenze ziphephile ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe abamabandla ezokholo alomlando wokubona ukuthi ilizwe liqhuba ukhetho kumumo wokuthula lokuzisisana ukuze impumela yalo yamukeleke ngozulu waseZimbabwe kanye lasemhlabeni jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi la Umnangagwa uwatsho ePaula okusemthethweni uhlelo lwabafundisi abazibiza ngokuthi Pastors for ED okulapho athiwe isicoco ngabeZimbabwe Union Council of Churches sokumbonga ngalokho akwenzela ilizwe ngesikhathi sempi yenkululeko. Umongameli uthe uyathokoza ukuba icula leli selitshengise ukuba abezokholo labo balesabelo hatshi ukwelusa izimvu zikaThixo kuphela kodwa nasekubuseni kwelizwe njalo uhulumende wakhe uzimisele ukusekela abokholo kukho konke abakwenzayo. Umnangagwa uthi akumelanga abozokholo bayengwe ngamazwi angentshonalanga awathi alwisa ukugengula umbuso okhethwe nguZulu.
Lingavumeli ukuhugwa lokusebenzisa ukholo ukwenza umsebenzi walabo abasizondayo labo abasemazweni asentshonalanga balamazwe abo.
Umhlangano lo ubanjaniswe lokugcotshwa kwabafundisi abatsha labakade bephiwa incwadi zokutshatisa abantu. Owacala umbuthano wabafundisi laba ngumfundisi Idirashe Dongo othi bajonge ukuba abafundisi bangene kwezombusazwe besekele umbuso kaMnangagwa. Kodwa abanye abafundisi abafana nomfundisi Tom Duchel owe-Celebration Center kumaviki asanda kwedlula wakhipha ividiyo esithi amabandla okholo kakumelanga asekele ezombusazwe. Omunye umfundisi webandla le-Baptist Church umnumzana Francis Masetsa uthi loba nje abezokholo belakho ukusekela inkokheli abayithandayo kumele bengenzi lokhu kube sobala ebantwini ababakhokhelayo.
Isonto ishumayela ikakhulu ngokuthula ukuthi kube khona ukuthula elizweni. So kutsho ukuthi nxa kukhona okwembangazwe abantu besilwa abantu beshayana belimazana ngokwembangazwe isonto ingangenela phakathi njengoba vele sikwazi ukuthi isonto kususela kudala yaba le critical role sibile ukuthi wekona lokuthula ukuthi abakhokhele ama political parties bekwenda onye
lokho kusekelwe kumfundisi Simbarashe Maringotsi othi umsebenzi wabafundisi wokuthandazela ukuthula
ukuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni ekakhulu ngesikhathi sama elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29:11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni athiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ngokuba lokuthula. Akumelanga sibe ngabantu abathandazayo kuphela.
Ingcitshi ezicubungela ezombuthazo zithi abepastors for idilo banje besala ukuba badingela umnankakho usekelo kukhetho olukhangele ukuqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka. Kusobala ukuthi ngabanye abakunhlelo esezibunjwa kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo ezigoqela abo-teachers for ED, nurses for ED, mawindi for ED, mapostori for ED lezinye. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ababalisi besikolo seMbalibali esiqintini seCholocho South bathi bathwele nzima besethuselwa behlukunyezwa njalo bentshontshelwa impahla yabo yisigangu ezaziwayo esigabeni osokusenza bafune ukuthiya ukufundisa kulesi sikolo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
I-Studio 7 ethele isikolo seMbalibali Secondary ukuthi yezibonela ngokwenzakala kulindawo kulandela umbiko yodlame. Yathola ababalisi beManzonze bekhuluma ngokuthiya ukufundisa kulesi sikolo. Umphathi sikolo uNkosikazi Gawule uthi balala okomvudla ngokwesaba.
Hayi, lapha sile uhlupho sibili secondary ngale. Kukhanya kulabantu abavandalayizayo indawo. Lanxa sifuna khona ngale babuya begqoqoda belayitha amathotshi. Into abazenzayo vele basibulalela esingifunga vele siphumi babulala amawindi babulala ikhotheji nalana esilayo. So khathesi sihleli nje sihlezi ngapha e-primary yikho lapho esivele si-accommodate khona. Bangena even khona be-primary sebeke basingenela inkukhu zesikolo bethatha bebulala. Ayi vele into zangikhona hayi Mbalibala ayifosele.
Kuya phambili uNkosazana Gawule esithi ababalisi bakhe abaningi sebefuna ukuthiya umsebenzi njalo ubona ngani izikolo zingavalwa abaphenduli abaningi.
Endlela okuisimumu wangikhona oyona hayi sebengabaleka sibili ngoba labo bazikhulumela ukuthi akukho safe lapha impilo zethu zi-at risk ngoba ungakhangela indlela okwenzakala ngakhona. Kodwa ke abakwenzayo kukhanya ngabantwana nje abancane abayaziwayo esigabeni. Angazi ukuthi uhlupho lwakho nalungaphike ukuthi nabantwana laba kumbe babanjwe kumbe bahanjiswe emapholisi.
Umbalisi walesi sikolo uNkosazana Esmoyo ngomunye othi akasela ntshunguntu yokufundisa eMbalibali.
Ukuba ngumbalisi asoqala silapha sizama ukunika ulwazi abantwana ukuze bafunde bebele kusasele ingcono. Kodwa sesihlalele evalusi umuntu uyarethwa la kungela muntu ozamvikela. Yikho mna vele semfuna ukuthiya isikolo lesi. Abazali bayazazi izigebenga lesi kodwa bayesaba ukulwisana la.
USobhuku Mahlanza walesi sigaba usekewatshaywa kabuhlungu izigebenga lezi ekhuza ukuthi bangahluphanile ababalisi.
Bayenza yonke into abayifunayo amawindi sesithenge kabili belokhu bebulala. Yikho thina sesisesaba abantu bethu. Manje ngamanje bayavukela eTholong sesibhedlela. Njengasetholi samafesa kwanabantu abayenzayo. Sesizamile sibe ngazo zonke indlela. Sizamile ukuthi sibhale incwadi sayinikeza amapholisa kuyena omkhulu wamapholisa sayinikeza lo major in charge wayehluleka layo ukuthi kwenzakalani. Nxa kungabuya kumbe iriot ikizosearch igenge yabafana lapha ibone ukuthi kwenzakalani ngoba bahamba bephethe isikhathi bahamba bephethe imkhonto bayagwaza bayabulala.
IMbalibali Secondary School yakhiwa izalwana zakulindawo ehlala eSouth Africa. UMnumzana Nqobile Ncube ngomunye wabanye ababuthanisa imali yokwakha lesi sikolo.
Thina sasebenza nzima sahlanganisa imali ukuthi sakhele abantu bakithi isecondary school ukuze abantu abethu bafunde eduze. Nxa amateacher esehlukuluzwa izigeleke eqemasinya so utsho ukuthi siyadlala phela. Isikolo lesi silomnyaka owodwa kuphela sakhiwe. Uyazi ngizwa ubuhlungu kakhulu njengoba amapolisa engafuni ukubopha abafana asisakwazi ukuthi kumele senzeni. Abazali bethu bayahlupheka ekhaya ngenxa yezigebengu zona lezo.
Isikhulumeli samapolisa eMathele North Province Inspector Banda uthi kakatholi umbiko onjalo ovela eTsholotsho.
So far I haven't heard that. That's why I'm saying ungasendela information on that via WhatsApp. Kuzaningi nami isikhathi ukuthi ngibe ngikhuluma labo abeTsholotsho.
Iza kamizi eziningi zithi zibhekane lohlupho olukhulu njalo ikusasa abantu babo isimnyama ngenxa yezigebenga lezi ezaziwayo kodwa ziyesaba ukubakhomba ngoba izigebenga lezi ziyathaya njalo ngeke balwisane labantu abahlomileyo. Ngiyimele Studio 7 eMbalibale Tsholotsho South, ikamera mu-Ezra Jesus Banda.
Umsekeli kaMongameli weMelika uNkosikazi Kamala Harris ophakathi kohambo lwakhe kuzwekazi le-Africa uthe leMelika lihlela ukuthuthukisa abesifazane abaqhuba amabhizinisi kuleli zwekazi phansi kohlelo lwebhiliyoni eyodwa yamadola $1 billion. UNkosikazi Harris ukhulume amazwi la egqiba uhambo lwakhe e-Accra eGhana njalo eselubhekise eTanzania andubana aye eZambia lapho akhangelelwe ukukhuluma ngezentuthuko. ELeZimbabwe livika lingekho kuluhlu lwamazwe azawathekelela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Kwanele Hlabangana, umkhokheli webandla leRepublican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano wePoland.
Sikunanzelela ukuthi Kamala Harris ukhethe ukuvakatshela amazwe akade esehlelweni lakhe ukuthi uzavakatshela amazwe athile njalo ungananzelela kavakatshelanga wonke amazwe e-Africa. Kungathi iZimbabwe nxa ingekho kuhlelo lwakhe angiboni ukuthi kulohlupho ngoba bakhethe ukuvakatshela kulawo mazwe asehlelweni lakhe. Okwesibili, iZimbabwe ayilasizathu sokuthi izisondeze kumbizisekele ekhwahweni ehlelweni ekade ingekho kulo. Kukiwe bona be-United States kumbe uhulumende we-America ukuthi uyafuna yini ukusebenzelana namanye amazwe, iZimbabwe yalasizathu sokuthi izisondeze kumbe yale entweni ekade ivele ingekho kiyo.
Kule mali efakiweyo ukuthi incedise inhlelo zabesifazana labanye, ubona ingani uhambo lwakhe luzaletha umahluko yini kumazwe la afike kulalawa angikhona ezafika kuwo?
Asithemba ukuthi njengoba kuluhlelo oluqhubekayo uzafika laseZimbabwe, labakithi abantwana nabomama basizakale kunhlelo ezinjalo.
Lo ngumnumzana Kwanele Hlabangane, umkhokheli webandla leRepublican Party of Zimbabwe njalo ekumanyano wePoland, obexoxa lapho ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezikela kwamanye amazwe ngamafitshane, undoda oleminyaka phose engamachumi amathathu 28 odubule wabulala abantwana abathathu labadala abathathu esikoleni akafunda kiso eseChristian Grade School eseNashville, Tennessee ngomvulo ubikwa ubeselatshwa umkhuhlane wengqondo. Umqondisi wamapholisa uPolice Chief John Drake ubike ukuba lundoda wathenga imbhobho eyisikhombisa ngaphambilini kwesehlakalo lesi. UMongameli Joe Biden uxwayise uMongameli Vladimir Putin wele Russia ukuthi inkulumo yakhe yokufuna ukuthiya izikhali ezenuclear kwele Belarus yikulahla umlomo okulakho ukudala umonakalo omkhulu kwezomvikela kulumhlubulo. Ngakwelakhe icele uPutin uthi ukwenza njalo akuthiyananga lokwenziwa ngeleMelika ukuthiya izikhali zenuclear kwele Belgium, Germany, Italy, Netherlands lakwele Turkey. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimsec soluxwayise izikolo ukuthi akukho emthethweni ukuthi zitshele abafundi abazabhala imihloliso ye-O le-A-level ekupheleni kwalonyaka ukuthi kusasa lusuku lokugcina olokuthi babhadale imali yama-examination fees. Ezinye izikolo zibikwa zitshele abafundi ukuthi bengehluleka ukubhadala imali ngosuku lwakusasa mhla ka 30 abasoze benelise ukuloba emhloliso yabo ngolwezi. Kodwa izimseki ithi usuku lokugcina lokubhadala imali lumhla ka 14 ngenyanga ezayo hathi kusasa. Abafundi bayavunyelwa ukubhadala ngemali yeMelika, iRand la kweSouth Africa, ledola leZimbabwe. I-examination fees le isukela ku $11 isiya ku $22 ezikolo zikahulumende. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATRUS, uMnumzana Themba kuye moyo.
I deadline eyafakwa izimseki ukubhadalwa i-examination fee ka-November iyavulwa mhla ka-7 kumabasa kuye kuma mhla ka-14 kumabasa njalo. Esikunanzelelayo ke kukabili uhulumende ubhadalisa i-examination fee esebenzisa i-US dollar kumbe i-RTGS. Abaphathi bezikolo bese bebona kungcono ukuthi abantwana bebhadale nge-US dollar njengoba besithi abantwana kababe sebebhadalile kusiyafika umhla ka-30 ukwenzela ukuthi uhulumende nxa esefuna imali mhla ka-7 mabasa kusiyafika mhla ka-14 ubona bahambe beyebhadala nge-RTGS basale beleyinye imali ye-US dollar ngaphandle esingeyabo. Konke lokhu kuyikukhwabanisa okuvela ngendlela izimseki eseyahlela ngayo izinto zayo. Izimseki na ithi abadala babhadale imali itsho imali eyifunayo ibe yimali eyodwa. Nxa ifuna i-RTGS abantu babhadale nge-RTGS, nxa ifuna i-US dollar abantu babhadale nge-US dollar. Okuluhlupho yikho khonoko ukuthi kuthiwa libhadala ngerate yosuku lonolo, abantu babekhangela ukuthi idola kaliwi kodwa i-RTGS iyabisiwa uhlonzi.
Nxa sesikhangela imihloliso ebhalwa ngoJuni, ungathi abafundi bayitholile yini imali, babhalisile ngobune?
Abafundi abarejistere uJuni sikhangele ngendlela yokuthi abaningi babafundi bazabe bengama-candidates abuya ngaphandle okubizwa kuthiwa ngama-external candidates. Imali yabo uhulumende kangenile indawo. Nxa sesiyikhangela imali leyana iphezulu kakhulu, 24 US dollars, imali eningi kakhulu. Njalo singayikhangela isikhathi esincane esinikezwe ukuthi abantu bayidinge bayibhadale, kusenziwa ikhonoko ukuthi kuyabe kuthiwa bhadalani i-RTGS ngerethe nje bese uyikhiphe irethe yabo bona bayifunayo. Sivele-ke thina ekubhadaleni i-examination fees sikhala, kungumlando kahulumende wokuthi anikeze imfundo ekhokhelwa lilizwe. Okuyukuthi kathesi ngabantwana bayahamba nje bayazibhalela, bayakwazi ukuthi imfundo yabo ikhokhelwe. I-basic education esikhuluma ngayo pho imfundo isithengiswa. Sizathola ukuthi abantwana kade befuna ukubhala baningi kodwa bayenelise ukuyabhadala ukuthi betshaye umnqamulajubhu kaJuni ukwenzela ukuthi ngoJuni bebe bebhala balutshwani kakhulu. Konke khonokho kusenziwa ukuthi imfundo isidula. Angisakhulumi-ke ngumuntu akambalisi. Umbalisi uzalithatha ngaphi-US dollar lonke leli elifunakalayo umntwana nxa efuna ukubhala ama-subject amahlanu. Kusho ukuthi abantwana bababalisi kakhulu bayihlulekile ukuhamba bayibhadala ukuze benelise ukuthi ngoJuni babhale.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATRUS. Ubexoxa ecingweni lo Ntungamile Nkomo we-Studio 7. Esigabeni lapho esikhangela ukubhekane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla silonkosazana Ruth Sibanda osebenza emakhitshini eJohannesburg kwele South Africa uxoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Siyancenga nje khona lokhu ukuthi ukwazi ukulala udlile lokuthi nge uthole isinkwa sabantwana.
Ye, akudule sibili ukuthi emakhitshini uyabusenzani?
Emakhitshini kusebenza izindlini zabelungu. Uvuka nje ekuseni ukwayenzela i-breakfast, ukwaklinela ezindlini, ukwawatshela, ukwa-ayinela. Ya, yiwo umsebenzi esiwenza emakhitshini.
Kunzima kangakanani umsebenzi wonalo?
Kunzima khona. And the way ma ungafundanga kakhulu ngibona ngathi yikho kuyenza ukuthi sisebenze nzima kangaka, ngoba ma ufundile uyakwazi wena ukuzikhethela ukuthi ufuna ukusebenza ini ngoba uyabufundile le certificate kodwa njengomuntu ongafundanga mawuthi uthola umsebenzi wemakitchen sujabulela khona ukuthi uthole ukuthi ulalo dlile indawo yokulala kodwa umsebenzi wakhona asomsebenzi olula
kodwa ulenzuzo yini khonapho mama umsebenzi lo
ayi awula nzuzo etheni and njengami ngingumuntu waseZimbabwe ngisebenza eSouth Africa ma usebenza emakitchen abelungu bekwazi ukuthi awusuye wakulelo lizwe basuka besibhadale imali encane ngoba bayakwazi ukuthi siphume eZimbabwe yokusutshe kwakhona awungeke ukhale uyayamkela kuphela khona lokho abakunike khona
singathi-ke inzuzo yangikhona inganani asikhulume ngenyanga sibule ukuthi uyawenelisa ukuzuzo kungaka
ngenyanga maybe 3,500 ngenyanga
ube susenzani ngemali le mama
leyo mali kufanele ngibone ukuthi ngiyathenga ukudla kwami ngiphinde ngithumezele abantwana ekhaya abantwana bekwazi ukuthi labo behambe esikolo bephinde labo bethole ukudla kiyo leyo mali so kumele ngibone ukuthi ngiyayincenga kancane kancane but okunye nje ukuthi lami ngikwazi ukuthi ngibe le future ngayo leyo mali hayi
kunzima mama
kunzima
yes ngathi wena ulawo yini amaphepha lawo e-special permit njalo nxa ulawo wa-apply yini ukuthi uthola manje
ngilayo yena leyo i-ZEP ngilayo kodwa manje ngisaxakekile ukuthi ngithole lawo amanye ukuthi asiwayenze manje ayeweva angikaphumeleli and then abelungu embasebenzelayo ngathi abazimiselanga ukungincedisa ukuthi ngithole iwaiver le
bathi kutheni
hayi vele angibazwa kahle ukuthi ngingathi bathini baphonga ukuthi hayi uzabona la uzobona kumbe i-passport yakho uzokuyikhipha angithi bayazika ukhona omunye engisebenza naye dine yakhe kakazange ngabe naye i-ZEP i-passport yakho uyayikhipha so babona ngathi nami maybe kufanele ngiyikhiphe njengaloyo esebenza ingadi
singathi pho nxa ungasalungisanga amaphepha la uzawenzani
angiyazi kumbe umuntu uyagcine ebuyelile njalo ekhaya kumbe ngizoba ncenga lami ngivikana namaphoyisa ngifana lapha hayi uzothi sizobona uma sesifika lapho ngoba okwamanje vele angikabi naso siqiniseko
iweva khona vele uyakwazi ukuthi kwenziwani khonokho
angikwazi that's why ngikhalela ukuthi kube bona bayangincedisa
pho usuyakhangela ngaphi mama
vele ngisemnyameni khona lapha angikwazi nokuthi ngithi ngizokhangela ngaphi
ye abantwana bangaphi lo baba ume njani ngakhonokho
abantwana basekhaya eZimbabwe ubaba wabo usekhaya la eZimbabwe kodwa asisekho sonke
ye valeliso abantu mama
hayi ngiyabonga kubalaleli bonke abangizwayo uma ngabe ngikhuluma siyacela njalo njengoba ngakhe ngafaka umlayezo sicela ukusizwa umphakathi wonke njengamahlaba ezulu wonke silokhu sisacela usizo singabahlali bakodenge isikolo sesiqalile manje ngikhuluma nje babhizi sebeze kuqala ukutshaya izitina zokuthi kuqale ngokwakhiwa ama-toilet kodwa izandla lokhu ezizifitshane silokhu sisacela nje mahlaba ezulu
ye abafisa ukuxhuma bakuthole ngapha
inamba yami u-073-864-8261
uNkosazana Ruth Sibanda usebenza emakitchini kwele South Africa ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eSA Johannesburg. Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenzakala kwabeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalengwalo esezithelelwa isikhathi ngomhlangula lonyaka. Singakehlukani hlobo sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze abamabandla ezokholo ukuthi angavumi ukusetshenziswa ngamazwe angentshonalanga ukuphambanisa uhulumende owakhethwa ngabantu. Bayasisola abantu abaningi isikhulumeli sikamongameli weZimbabwe umnumzana George Charamba owethusele intatheli izindaba ngokuzivalela ejele. Umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris ophakathi kohambo lwakhe kuzwekazi le-Africa uthi ele Melika lihlela ukuthuthukisa abesifazane abaqhuba amabhizimusi kuleli zwekazi phansi kohlelo lwebhiliyoni eyodwa yamadola. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngise-Washington DC ngumagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraragana kamuri yeZimbabwe.